Abathwala uZulu bathi kabe nelisi ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika ngoba abantu behola idola leZimbabwe abahlawulela ngalo imichova. Omunye wabatshayeli umnumzana Mike Sibanda uthi abantu behluleka ukuhlawulela imichova ngedola leZimbabwe.
Itoilet ekanyisa isiwelethi ngesikwanisi masisebenza like njengabantu bomchova. Ayikwaliseki because abantu abaholi iusa plus iusa li-very expensive. Akula muntu olutholayo lapho. Abantu bayakhala kakhulu ukuthi bebhadale leyo mali, even ibhonda abakwanisi ukulibhadala. Iusa i-foreign currency or i-rand abakwanisi ukulibhadala. So that's why sikhaya ukuthi amagaraji eyenze iswayiphu ecocase layo neyibhonda.
Omunye njalo umtshayeli umnumzana Mxolisi Dube uthi imota azisagcwali ngoba amafutha ezimota akhwela njalo nje.
Hayi, ipetrol asisakwanisi ukuthenga ngama-US dollar ngoba kasile access yokuwathola. Wonke umuntu obuyayo efuna ukugada ezimotenzi zebhizinisi ufuna ubhadala ngebhondi. So ngakuwosipatelele ukuyathenga i-US dollar kakutshela ngiqala kwadwa zezimali ukuthi sosenza ibhizinisi yethu ibe nzima. Kuqala sasikwanisa ukuthi aya 2 trips, 3 trips. Kathesi sophuma imoto eyi-1 ngelanga lakho nzima. So hayi ifuyele ngayo atleast igovernment iyasenzela ngcono iyehlise ezokuthi abantu bekwanise ukuthi behambe. Esikhala futhi sazona ngama-US dollar njalo silokhu isalikhwela njalo nje. Kathesi umuntu namuntu agade imoto ayi-$30 sazo i-petrol ikhwele. Ethebuya sasa sishaja $30 kasakwanisi sebuyele emuva. So imoto zethu azisagcwali.
Umbalisi umnumzana Elliot Zulu ohola idola leZimbabwe uthi amafutha ezimota kawathengeki ngedola leMelika.
Mina le ndaba yokuthenga i-fuel nge-forex ayingiphathi kahle le. Ngibona kuyindaba engekho right kakhulu ngokuba thina sisebenza sikhola ibhondi. So nxa uyafika egarajini uthe ukhiphe i-forex uyabuya nithathana.
Kodwa umtshayeli wezimota umnumzana Prince Chirisa uthi kulungile ukuthengisa amafutha ezimota ngedola leMelika.
Hayi, kuright lokho okwenzakeleyo ukuthi i-fuel prices zibe ku-forex. Khona kuzakhuphumela ukuthi everything somele ku-forex.
Umnumzana Dumisani Hadebe uthi kungcono ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika kulokusebenzisa idola leZimbabwe.
Kungcono selokuthi umuntu ma ethenga i-fuel athenge le yama-US dollar. Kungcono kakhulu ngoba isikhathi osipendayo ulayinela ifuel le yamagaraji athengiswa nge-RTGS hayi siningi kakhulu. Uyalayina silovin ako 7 hours lokhu layini, kodwa le ethengiswa nge-US dollar le especially lapha ko-floor ku-plant road idola 25 per litre. Ngiyathelisa ithazame nje futhi ifuel yangikhona iyalasta.
Amafutha eZimbabwe athengiswa ngedola 25 ngedola leMelika kuthi ngemali yakuleli yi-$19.04. Ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.